khethani libone ukuthi umuntu okwazi umsebenzi ngubani, akho ukuthi osithengile utshwala ngubani, osinika inyama ngubani. Ngoba abantu bayakhankasa bethenga ivoti yabantu kulokuthi balalele batshela abantu ukuthi sizalungisa kuphi, into esayiphambanisayo izolo yiphi esizayilungisa namhla.
Lo mkhokheli webandla le-APA umnumzana Nkosana Donald Moyo, umnumzana Moyo ozelwe emakuba eMberengwa ngo-1951 ngomunye wabazancindisa ekhethweni lukamongameli weZimbabwe. Yena-ke indoda efundileyo empela esikhutshamfundo kwezescience, kanti uqeqetshile njalo ezifundweni zamabhizimusi. Lokhu kwenze wasebenzela amankampani amakhulu kwezomnotho agoqela i-African Development Bank, i-Actis Capital LLP le-Standard Chartered Bank. Uqale ukungena kwezepolitiki ngesikhathi ekhethwa ngumnumzana Robert Mugabe ukuba umphathi ntambo ogatsha lwezokuthengiselana ngo-2000, nobanje yena isithi wemukela lo msebenzi hathi ngoba elilunga leZANU-PF kodwa ngoba eyisizalwane seZimbabwe. Lo msebenzi-ke waphela esebalekile elizweni ngoba ebona ukuthi okufanele akwenze lalokho kufunwa ngumnumzana Mugabe akuhambelani. Ngohlangula ka-2017 wazise ukuthi usebumba ibandla lakhe le-APA kanti futhi uzancintisa ekhethweni lukamongameli welizwe. Okusemqoka kuye uthi kuvuselela umnotho welizwe, ukuletha umanyano elizweni, ukuba leqiniso lokuthi amasosha, amapholisa, inhloli, labehluli basebenzela uZulu hatshi ibandla elibusayo. Emqulwini webandla lakhe wokukhankasela ukhetho ubalisa njalo ukuthi ukuqeda inkohlakalo, ukuthuthukisa ezokwethekela, ezokwenjiwa, ezokulima lezokusungulwa kwamabhizimusi ngezinye zezinto eziqakatheke kakhulu kuye nxa ekhethiwe ukuba ngumongameli. Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedz uthi malutshwana amathuba okuthi umnumzana Nkosana Moyo alunqobe ukhetho lokuba ngumongameli weZimbabwe.
Iqale lethu kube kuthiwa uqale elinyana bezokhona ukudedobhenyana amazithinyana abonakalayo.
Umculi uDJ Mapresa uthi Moyo akanalo udumo oludingeka kulowo onganqoba kulolu khetho.
Abantu abavotayo abeZimbabwe abadingisisi kanzima ama-qualifications alowo muntu ofuna ukuvotelwa, kodwa into abayenzayo ukuthi bagijimisa igama yilo abalivotelayo.
Kodwa kuMoyo yena uthi uDavida wamnqoba uGoliath.
Into yezolo leyo ukuthi kube kulomnankagwa lo Thamisa, kube kule MDC leZANU. Khathesi kulamaphathi amaningi amatsha. Abantu abaningi sebetshintsha ingqondo yabo bebuya kithi besuka kulawo maphathi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi uMoyo ulamakhono entweni eziningi nxa qathaniswa nabanye abancintisa kulesi sikhundla.
Engabakwazi ukuvuselela umnotho wezwe futhi uzalwa likharanga. Lo mama wangakithi ngapha esiNdebeleni, lokho kumupha igunya lokuthi ekwazi ukusebenza lenhlangothi zonke zombili.
Ngakolunye inhlangothi umnumzana Gretman Khwebu uthi isibongo sikaMoyo yiso esingamenza enganqobi.
Disadvantage kaNkosana yikuthi ma ubuka ikakhulu endanzi yasemashonaland ngeke athole isupport kakhulu, ngoba ngale most umuntu ongasimhlobo wabo abamsupporti.
Kanti-ke isifundiso wamnumzana Bongani Nyathi uthi okwalonyaka umnumzana Moyo kangeke aphumelele.
Ulamaqhinga angathi ayezwakala ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngemva kokhetho, kodwa-ke nguye yedwa nje owazakalayo ebandleni lakhe, ibandla lakhe alaziwa.
Inengelithi amehlo wonke akumkhokhelwe bandla leZANU-PF umnumzana Emmerson Mnangagwa, lwe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, kanti abanye bonke laba baphelekezela ababili laba. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.